Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Bona mngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 9 Nhlangula 2019 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abalujwane abavote izolo ukhetho lokudinga ukansila ekaDoma.
Okwakhethi nje sekusijengisa nje kusegcekeni ukuthi hayi uzile indaba zokuvota vela kahlelani nazo ngoba abaningi sebephonga ukuthi abachiye indima laba abafuna ukuhlangotwa kwesithathi.
Abadabuka kwele Zimbabwe abahlala eBotswana bathi kasingafiki isikhathi sokuthi bavule amabhizimusi ekhaya.
We will charge 70% interest on issues like just a funeral case.
Sake sathi sifuna ukungenisa imota yezidumbu lomuntu efuna ukuvula ibhizinisi eZimbabwe. Satshela ukuthi hambani letshintshe inombolo zemota leyo. Nxa kunganjalwa sisoke silisize.
Inkosi uBulelani Lobhengula Khumalo wenza imbizo yakuqala kwele South Africa.
Wena wendlu!
The message is not just about my ethics. As we talk about news, man, the mind also shines. This is the same thing.
Linga kutoa luchelo la bacha kanye lazo kolo Luis Christu. Zonke lazi daba lazi ni elizo zizwa kulumsagazo. Inhlanganiso ebona ngezokhetho eZimbabwe Election Support Network ithi kumele amabandla ezombusazwe akutaze abalandeli bawo ukuthi bevote njalo bengalwi ngesikhathi sokhetho. Inhlanganiso le ithi ikatazwa ngokwenzakale eKaDoma Central lapho kwenziwe khona ukhetho lwe-by-election izolo lokudinga ukansila kaWard 2. Izesni ithi udlakela oluqhamuke kulelo khetho luveza ukuthi abantu kumele bafundiswe ngezokhetho njalo lokuvota. Unkosikazi Sorai Chiwara we-MTC Alliance nguye unqobe kukhetho lolu lapho athole amavoti phose afika amakhulu ayisishiyangalombili 782. Obencintisana layo ekubandla leZANU-PF uMnumzana Lloyd Nyasha Nyambo uthole amavoti afika phose amakhulu amane 381. Indawo le yayingaphansi kukamnumzana Michael Gore, umkankosikazi Chiwara. Ingcwethi kwezombusazwe zithi akumangalisi ukuthi kuvote abantu abalutshwane nxa uqathaniswa lanyakenye kukhetho olufanayo. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Charles Nyoni othi lokhu kwenziwa ikuthi abantu kabasathembi ukhetho eZimbabwe.
Ayisesendaba yama-by-election kuphela nje le mnumzane wayiqhakelisisa nje. UZulu sekhathele ngendaba yama-election ngoba uZulu wake wafaka ithemba lakhe endabeni zasekhethi ezokuvota ecabanga ukuthi mhlawumbe u-X engatshintsha izinto zihambe ngendlela ayekhangelele ngayo. Kwatholakala ukuthi hayi awuyisiyo ndlela izinto ezihamba ngayo. So okwakhethi nje sekusitshengisa nje kusegcekeni ukuthi hayi uzile indaba zokuvota vela kahlelani nazo ngoba abaningi sebephonga ukuthi abachiye indima laba abafuna ukuhlangotwa kwesithathi. Abaningi kuphela kabaselani nakho sebephonga ukuzidingela imali lokuthi baphile njani. Balutshwani nje abantu abasahamba besiyathola bemile elayinini besithi bafuna ukuvota. Laba abalutshwani yibo abantu ababe lothando sibili olwendaba zamaphathi abo ababebekiswa.
Manje nxa abantu bengasavoti kangako kutshoni khonokho babanyana?
Kusitshengisa nje ukuthi abantu sebelahle ithemba ngendaba zokuvota kuleli zwe laseZimbabwe. Abaselalo nethemba ukuthi ukuvota kungatshintsha ulutho njalo kungaletha anything ababeyikhangelele. So ukuvota nje kibo abantu bakaZulu sekuyikuchitha nje isikhathi. Akula lutho oluncedwayo, akula lutho olusizayo, akulatho olutshintshayo.
Ye, kodwa kuyini okungabakhanga ukuthi bavote?
Ukuthi nje uhulumende kuhlanganisela kogatsha lwakhe lolu oluphatha ezamavoti ezama-election esiluthi yizeki nxa lungaqala lutshintshe lulandele umthetho ukuthi uZulu abe lethemba kuzeki kuwachinja sibili. But oka chesi nguma kwezinto njalo lapho sivela khona lapho siya khona uZulu kanakhiye manje njalo uyakwazi ukuthi uvote ayikuvota nje kodwa ama election abe ama results abe khona kudala.
Umnumzana Charles Nyoni ingcwethi kwezombusazwe sixoxela eseHarare. Kusenjalo kulabantu abathi bamangaliswe yikubona umnumzana Nelson Jamisa lo mnumzana Sibusiso Moyo umphathintambo obona ngokudlelana labanye amazwe bekhulumisana besesigodlweni seBhilitane eHarare. Umfanekiso wababili laba usugcwele indawo eziningi ebulenjini bokuxhumana kulabanye abathi uJamisa bengamelanga akhulumisane lo Moyo edilini leli. Bathi akwenzileyo kufana lokuthengisa ibandla le-MDC elithi lahluthunelwa impumelo yokhetho nyakenye ngumongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Sixhume uDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikaJamisa, ukuthi achasisele uZulu ngomhlangano lo.
Hayi, asiqale ngokukhuluma ngendaba yokuthi ukuthengisa kuyini, kathi abanqa bengathi kuthiwa kulo muntu osethengisile. UPresident Tamisa ule mvumo IPY National Council ukuthi angakhulumisana lobani as long as kukhulunywa ngendlela emqoka njalo ngendlela etshengisa ukuthi ilandela inhlelo ze-MDC. UPresident Tamisa ule authority yokwenza akufunayo ngalolo daba. Ngakho mbona ngani abantu bayaphambanisa nxa bekhulume ngani ukuthengisa kwento engenzakala ngokuqala lokho. Owesibili ngokuthi uPresident Chamisa uchilo yena ngwakho ukuthi ube lomhlangano akade emenywe kuwo ngama ambassador kuhlanganisa ambassador weBritain. Abantu labanqabe bebiza abantu emhlanganweni akakutshela ukuthi omunye uzabe khona ngubani ngokunjalo. Nga uPresident Chamisa seqalise ama talks uzatshela abantu ngesikhathi sokufanele enze lokho okwakhathesi uphumele egcekeni uyotshela abantu ukuthi ube biziwe emhlanganeni wahamba wathi fike khona ngale wathola kulabanye abantu abakhona.
Yes, bona ekhuluma lesiphathamandla sikahulumende umuntu oqakathekileyo sibili kambe ukuthi khona kuyani ukukhulumisana kungabe kutshengisela ukuthi vele eZimbabwe kukhona okungalungiswa sibili.
Hayi, ube ngakhulumisani lesiphathamandla akukhanyanga angikwazi abantu ngabe bethatha kuphi ube seduze lo former general uSibusiso lo ambassador waseBritain ngendlela enjalo yikho lokho okwenzakalayo lokho okunye mbone ngani abantu babesephonga udwebe emzila lapho abathanda khona.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Jamisa umkhokheli webandla le-MDC sixoxela eseBhilitane. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana sebetshele izithunywa zikahulumende ukuthi abafisi ukusungula amabhizimusi ekhaya ngenxa yomumo omubi kwezenotho ekhaya. Intethele izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Abangene umhlangano izolo ukukhanga abadabuka eZimbabwe ukuba bavule amabhizimusi ekhaya obuqoqwe isigodlo seZimbabwe kweleBotswana kabazange betshaye inja befihla umphini njengoba bakubeke sobala ukuthi kabafuni ukuyavula amabhizimusi eZimbabwe ngenxa yokwenzakala elizweni labo. Bathi ukuyavula amabhizimusi ekhaya kufana lokuthatha imali beyithela emgodini ongelamkhawulo. Omunye okubhizimusi ye-insurance umnumzana Paul Chitate uthi kakaze abone ilizwe lemthetho kwezokuvula ibhizimusi elifana leZimbabwe.
We were charged 70% interest on issues like just a funeral haze.
Sake sathi sifuna ukungenisa imota yezidumbu lomuntu efuna ukuvula ibhizimusi eZimbabwe. Satshela ukuthi hambani letshintsha inombolo zemota leyo. Nxa kunganjalo sisoke silisize. Ngiyalitshela kunzima ukuthi usungule ibhizimusi eZimbabwe.
It's a nightmare to do business in Zimbabwe.
Omunye okhulume emhlanganweni lo okhangela ukubhizimusi lokulima uthi udaniswa imithetho ekhona eZimbabwe ngakho ke akukhwabitheki ukuvula ibhizimusi ekhaya.
Short lived because at the end she showed us
ukuthaba kami kuqunyiwe lapho ngibona okade ekhuluma lo omele uhulumende isitshengisa ibizo lomuntu oyedwa kanye nenombolo yomuntu oyedwa okumele sithintane layo. Kwahle kwangitshengisa lokhu ukuthi kutsho ukuthi konke okwenzakalayo kubekwe emuntwini oyedwa nje.
Omunye njalo utshele umhlangano lo ukuthi walahlekelwa imali eningi ezama ukuthengisa amafutha ezimota. Uthi umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa wokuthi iZimbabwe ivuliwe kawuhambelani lokwenzakala elizweni.
My question to RBZ is, what guarantee are they giving me as an investor
Umbuzo wami kubhanga leZimbabwe ukuthi liza ngiphathisa njani njengomuntu ofuna ukuvula ibhizimusi. Ngoba kulomkambo omnyama wokutshintsha imali. Labana abantu abatshintsha imali ezitaladeni abalandleko eziningi. Okumele babe lakho nje izicathulo zokubaleka amasibe botho.
Umnumzana Stanley Ncube ongene lomhlangano uthule themba lokuthi umlayezo ophuma ebantwini uzafinyelela indlebe zikamnangakwa. Uthi okuba kuthabelayo ukuthi kulesithembiso sokuthi okunye kuzalungiswa kunyanga ezisithupha ezizayo.
Kulisayo ukuthi ama-officials kahulumeni banike i-commitment ukuthi within 6 months ama-issues aqondane leZimra eborder konke kuzabe sokulungisiwe. Siyakujabulela lokho.
Uhulumende kade ethumele isiphathamandla kusuka kungatsha esijeniwe esifana lozokwethekelela i-tourism, iZimtrade, ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe ezokulima kanye lozokwenjiwa i-mining. Unobhala kugatsha olubona ngezethekele kweleZimbabwe, umnumzana Monesu Munoda wafa uthi izikhalazo zonke zizahanjiswa kungatsha esiphathelene lalezi zikhalazo ukuze kuqale ukulungiswa lapho ungabe kuwonakele khona. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eHabron kwele Botswana.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Omanje ake sizwe esibhathelane lezabatsha silo Mike Hobe.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo. Ngingu Mike Hobe. Namhla kuhlelo silomnumzana Muzi Wandile Ndube osandukhethwa ukuba ngummeli welizwe leZimbabwe kuhlelo lwe Innovation Labs Schools. Dube, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela okunayi ngimayelana lohlelo lwe Innovation Lab Schools Project.
Ngiyabonga kakhulu ukungena ehlelweni. I-Innovation Lab Schools lohlelo oluqaliswe yisizalwane saseBelgium umbalisi uCohen Timas encedisana lesizalwane saseAmerika esifundo esikhangele ngezezinyamazana lezemvelo uDr. Jane Goodall. Laba ababili basungule uhlelo lwe Innovation Lab Schools bekhangelele ukuthi bafundise abantwana besikolo ngama Sustainable Development Goals. Lapho okuzabe kufundiswa khona abantwana ama Sustainable Development Goals agoqela ukuthi singalisana kanjani nendlala, sifundisane ukuthi siphile kahle kanjani okuthiwa i-good health and well-being, njalo sincedisane ekufundiseneni labantwana ukuthi babe lokufunda okulohlonzi oluphezulu okuthiwa i-quality education, lokuncedisana ukuthi abantu abesifazana bathole amathuba afananayo kumbe emsebenzini lendaweni ezijiyeneyo. Uhlelo lwe-Innovation Lab Schools lujonge ukuthi lukhuthaze abafundi ukuthi baqakathekise izifundo ze-science, technology, engineering, arts and maths, engingakuthi i-STEAM. Sikhanele ukuthi sibe labantwana abafundela i-science, sibe labodokotela ngenxa yokuthi sebefunde ama-subjects agoqela o-biology, physics, labo-chemistry. Sibe labantwana abazaqhubekisa phambili ukwanda kolwazi lwe-technology, benelise ukusebenzisa ama-computer, benelise lokusebenzisa ubulembu i-internet. Sibe labantwana abazafundela engineering, bakhangele ezamagetsi.
Dube, ngiyebale ebulenjini bokuxhumana ukuthi likhangela ukusebenzisa ama-SDG. Awusichasisele ngamafishane ukuthi nxa sixoxisana ngama-SDG siqoqisana ngani.
Nxa sikhuluma ngama-Sustainable Development Goals sikhuluma ngenhlelo eziphathisa abantu ukuthi baphathiseke okwesikhathi eside, kungabi yilutho oluzabancedisa khonapho nje luhle liphelele khonapho. ngasikhangile ngokuthi uphathisa njani ukuthuthukiseni kwabafundi, sikhangile ukuthi abafundi nxa sebefundile lama sustainable development goals baphathise ukuthola uhlonzi lwezemfundo, ukuthi labo abenelisayo abaphiweyo academically benelise ukuthi bengaqeda esikolo, benelise ukuthi baqhubeke phambili ngemfundo yabo, bengaqhubeka ngemfundo yabo, sibe labantu abakhaliphileyo abazenza ukuthi bakhe imisebenzi, bakabe ngabantu abaziqhatshayo.
Njengoba usukhethwe ukuba ngummeli weZimbabwe kuhlelo lolu, ubona ngani uzasebenzisa isikhundla sakho kanjani?
Ngikhangelele ukuthi ngisebenze labantu abatsha labafundi ukuthi baxhumane labakwamanye amazwe, bafundisane ngeze-science, technology, engineering, maths, le-arts, kuthi lokho abaye bekufundile kwamanye amazwe bakusebenze lapha elizweni. Ngikhangelele ukuthi kube lamathuba okuthi abantwana abalapha eZimbabwe bavakatshile kwamanye amazwe bayebona ukuthi baphila njani, bafunde ngolwazi abalalo ukuthi nxa sebefundile baphenduke bazokwabela abanye bathuthukise ilizwe lethu leZimbabwe.
Hayi Moses, kuzwile kahle. Gqiba uhlelo utshela uzulu ukuthi abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana lohlelo lolu kumele bayephi?
Abafisa ukuxhumana lathi sikhona ebulenjini, iwebsite yethu www.innovationsdglab.com. Ngiyabonga, libe lelanga elihle.
Hayi siyabonga mnumzana. Lapho uzulukandaba besixoxa lo mnumzana Muzi Wandile Dube, ongisakhulayo osanda ukukhethwa ukuba ngummeli weZimbabwe kuhlelo lwe-Innovation Lab Schools. Amhlophe Butaz, isikhathi yiso esingasavumi. Mthwakazi omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami, ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3, BIGMYKE3, yona username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanelo kwalamhla olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Zimbabwe omuhle, mzwakazi omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe okwamanje ke wothi sizwe untungameli Nkomo esethulela ezokholo lwesiKristu.
Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, lakubalaleli lababukeli ukwamukelwa lapha ekhaya.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngiphethe indaba engathi umkhuleko wokuzwelwa nguNkulunkulu esithola encwadini yesililo sikaJeremiya isasihluko nesesihlanu. Sizabala amavesi amalutshwane nje, sizabala ivesi ka-1-4 dale-ke ku-19 kusiya ku-21. Kufundeka kanje: khumbula Jehova esehlelwe yikho, bheka ubone ihlazo lethu, ifa lethu seliphendulelwe abafokazi, nezindlu zethu kwabezizwe, zizintandane asinababa, omame banjengabafelokazi, amanzi ethu siyawaphuza ngemali, izinkuni zethu ziza ngentengo. Verse 19. Wena Jehova umiphakade, isihlalo sakho sobukhosi khona ezulwaneni ngezulwane, usikhohlelwani kuze kube phakade, usishiye izinsuku eziningi na? Sibuyisele kuwe Jehova, siyakubuya. Yenza izinsuku zethu zibe zintsha njengasendulo. Ilizwi lapha zihlobo zami ezithandekileyo zikhuluma ngokuhlupheka kwabantu nokuthembeka kukaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu uyasibona xa sikhala ngalokho okusehlelayo. Uthi uJeremiya, ifa lethu konke okuligugu kithi sekudliwa ngabanye abantu, izindlu zethu, le mihlaba yethu, amasimu ethu, nako konke silako kusengokwethwe ngabanye abantu. Usifananisa lezi ntandane ezingelabo ise, uthi omama sebefana labafelokazi. impilo yentandane, impilo yomfelokazi, impilo yomuntu ongelayise, impilo elukhuni enzima kakhulu. Aze atsho lokutsho ukuthi amanzi ethu siyawaphuza ngemali. Lokho-ke akudingi ngazelo, ngobana siyazi ukubana laba esihlala khona amanzi ayathengwa. Ingabe avela kuNkulunkulu, kumbe ilapha emadolobheni, kumbe kungabi amanzi ayathengwa. Izinkuni zethu ziza ngentengo lazo, siyadubeka, siswela amagesi. Nxa sikhangele nje kuleli lizwe kulezi nsuku, kukhanya amagesi ayizo inkuni zethu, abuya ngentengo ephezulu futhi engekho, abantu badubekile. Abantu badutshwa izinto eziningi, kodwa uNkulunkulu uthi phambi kwabo bonke lokhu ngikhona mina. Ngobana nxa sekunzima sekunje, singena ebunzimeni bomhlaba lesiphila kuwo, abantu babaze batsho bathi uNkulunkulu sesikhohliwe, kuyaze kube nini sidubeka kangaka. Sizakwenzani ngempilo zethu lezi ezilukhuni kangaka? Kodwa buyathi uJeremiya, isihlalo sikaNkulunkulu sikhona ezulwane ngezulwane. Kasipheli umusa nothando lukaNkulunkulu, uhlala kuze kube kunaphakade. Athi uJeremiya, Nkulunkulu sibuyisele kuwe, siya kubuya. Laba abalenhliziyo ezivumayo bayakwazi ukuthi banze badube ungakanani, bazibone ubuntandane, bazibone ukuswela. Ingabe yini abayiswelayo? Bayakwazi ukuthi uNkulunkulu bangambiza athi buya nini kimi bantu bami, uza kusamukela le nhlupho zethu. UNkulunkulu angasikhohlwa, uNkulunkulu asinike amandla, uNkulunkulu asenze siphile impilo asidalela yona. Ngoba kuthi lapha ekugcineni sifisa inhlalo yensuku zethu ezedluleyo, khathesi impilo elikhulu kuleli lizwe. Sicela ubana uNkulunkulu angazasikhohlwa, angasithiyi, angasifulatheli, kodwa lathi kusamele sibize igama lakhe, simtshele ukudubeka kwethu njengezintandane. Bazalwana abathandekayo, ithemba lalihlale kithi, ubunzima bedlula, umusa kaNkulunkulu kawedluli.
Kuyiphethe mfundisi.
Asikhuleke baba Thixo, obunjalo izolo nanamhlanje naphakade. Uyayazi impilo yethu, uyakwazi ukuswela kwethu, uyakwazi ukudubeka kwethu, uyazazi izoloyiso zethu. Sicela ukubana izifiso lezo zigcwaliseke xa sikhona phambi kobuso bakho, Nkulunkulu wokuthula ahlale lathi ngamonye ngamonye. Sicela manje uzobona phakade. Amen.
Amen mfundisi. Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyazibongela lami lapho-ke babankomo labalaleli.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Siyawankulu-ke ntungameli Nkomo, le yi-Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Kwezemidlalo, iqembu le-Dynamos libe nguthiki lobhanqa lelemanika Diamonds emdlalweni we-Premier Soccer League odlalwe namuhla. Nansi impumelo yeminye imidlalo: Tel 1-0 Black Rhinos 2, Wange 1 Triangle United 2, Mushowane Stars 1 Bulawayo Chiefs 2. Ye kumenjalo ke kwezemidlalo. Ye ke sesingena kwezamasiko. Ubulelani loPhengula Khumalo wakhethwa umdeni wakoKhumalo ukuthi athathe ubukhosi benkosi uloPhengula kaMzilikazi kaMatshobana Khumalo. Izolo uqhube imbizo yabadabuka kwele Zimbabwe eJohannesburg kwele South Africa, lapho azethule khona okwakuqala. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba ngamafutshane.
Nangamabutho enkosi uBulelani loPhengula Khumalo abekhuba ehaya lokusina ngesikhathi efika eBerea Park, lapho aqube khona umhlangano wakhe loZulu.
Wena wenjo I'm gonna go to the hospital.
Ubulelando pengla kumalo utshela umbuthano lo ukuthi njengenkosi yabo uzenza konke ukuvikela umphakazi kukho konke okuhlupa uZulu.
The message enonikeza abantu bayithi zayo bazi ukuthi banenkosi banomuntu ozohlanganisa isizwe sami banomuntu ozobavikela kwizinto eziningi ezenzekayo ukuhlanganisa abantu sibe yimbuma sibe yingxenye beyinkinga zabantu bakithi.
Uthe kusemqoka kuye ngamaqhinga okuphucula umthwakazi ukuze kuqedwe indlala, ukusweleka kwemisebenzi lezinye izinto ezihlupha okwamanje.
Silungisa amahlelo ukuthi silwele indaba yabantu on a day to day basis. Silale indaba yethu kunivikela, sifuna ukuphuhlisa isizwe sakithi at every level, be it from agricultural to ukuthi abantu bathole amabhizinisi. Namanje ngisebenza ne-UN ukuthi sibe nama-projects on the ground, solar, be it renewable energies nje in general, ukuthi abantu babe nogetsi emakhaya, a basic need like water as well.
Induna indaba zinduna uNhlanhla Yamangwe endiweni layo bekona kulumbuthano noba nje inkulumo zakhe emavingeni adluleyo zimlethele udlakela lwabathile ebandleni lezanu PF zaqubula amahlebezo ukuthi kungenzeka suswe kulesi sikhundla. UNdiweni uthi akekho umuntu ozombala umlomo nxa sekufika endabeni zokulwela umthwakazi.
Libona ngani siyadlala yini? Libona ngani izinto zilula yini? Makhosikazi, nxa ubaba engavuki elele ethebhuqa kuthutsha ingozi leyi, ake limphahlele nje kancane, limvuse kancane.
UMnumzana Junior Ngwenya ovela amaphisa ngomunye wamakhulu abantu abebethabe bemazite ngokubona inkosi uNobhengula.
Ngizizwa ngile dlabuzane kakhulu inkosi engalokho kanjuba engalobhengula iqanda lengonya elafukanyelwe ekholoni lize lavela lamthethe ebantwini balo sithi hayi wonke umthwakazi awusondele, nasi inkosi yona ifikile, asipheni amandla lokuyisekela kukhokho ekwenzayo yonke imizamo eyenzayo.
Kodwa-ke abanye bathi balokhu belo mbuzo ukuthi kahle kahle yiphi inkosi yoqobo komthwakazi njengoba bakhona abanye labo abalesicoco esifanayo. Meletulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Ngakuhlukani wothi sikhangele ngamafutshane indaba ezikhokhela namhlanje. Kulabantu abalutshwane abavote izolo kukhetho lokudinga ukhansela edolobheni lekadoma. Abadabuka kweleZimbabwe abahlala ekwelebotswana bathi kasingafiki isikhathi sokuvula amabhizimusi ekhaya. Inkosi uBulelani Lobhengula kamzilikazi Khumalo wenza imbizo yakuqala kweleSouth Africa. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwamanje olivalelisayo ngoKips Dube. Asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.